Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ka 13 Mbimbitho 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDCT lihavavela ekudabukeni phakathi ekupheleni kweviki kulandela imbiko ethi unkosazana Thokozani Khuphe uza kuba lomhlangano we rally e White City Stadium.
Ilizwe lethu sifuna ukubusa ilizwe lethu okuqondileyo. Asifuni abantu bayabusa ilizwe lethu esimenemene.
Amabandla aphikisayo akhuthazwa ukuthi amanyane kube lula ukususa ibandla leZANU-PF. Kutsho ingcwethi ezithi ibandla leZANU-PF selifana lengqungqulu ephuke uphiko.
Inkinga ekhona kade sukuthi silamabandla aphikisayo amaningi, lokhu ngabangela ukuthi ZANU igcine iwinile.
UZulu uqhubeka esola umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuzisikela ehwahweni kuhlelo lokwakha ibholoho lekaZungula elingasoze liphathise ilizwe leZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDCT lihahabela ekudabukeni phakathi ngempela sonto kulandela imbiko ethi unkosazana Thokozani Khuphe uza kuba lomhlangano werally eWhite City Stadium. Umanyano weMDC Alliance ukhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa wona uza kwenza umhlangano eGweru laseKwekwe. UKhuphe wayephiwe amalanga ayisikhombisa ukuba akhumisane umlotha labanye bakhe, kodwa amalanga adlula kungela ukwenziweyo. Ngempela sonto uChamisa ubikwa emphe amanye njalo amalanga amathathu aphela lamhlanje ukuthi aphenduke ebandleni andibana athathelwe amanyathelo. Imizamo yokukhulumisana loKhuphe yehlule. Ngempela sonto amakhulu abantu abese Plumtree lapho umnumzana Chamisa akhulume khona wajabulisa abanye ngokukhuluma ngesiNdebele, ake sizwe amazwi akhe.
Sichithawula kuthi eMat South sizahamba njani, sizalungisa izinto njani. Sifuna ukuthi hayi ilizwe lethu, sifuna ukubusa ilizwe lethu okuqondileyo. Asifuni abantu bayabusa ilizwe lethu esimenemene. Amasela, sifuna abantu bathi hayi, sifuna ukuthi i-development ifike elizwe lonke. Sizakhangela izinto, sizalungisa i-agriculture yethu, sizalungisa ama-cattle ranging programs yethu.
Lawo ke ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa. Amabandla ezombusazwe aphikisayo alakho ukuthi anqobe ibandla leZANU-PF nqa kuyikuthi engamanyana nqa kukhangelwa indubo ezikhona elizweni ezifana lokuswelakala kwemisebenzi lezinye nje indubo abantu kade bekhangelele ukuba zingaphethwa ngenxa yokungena embusweni kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Okuningi asikuzweni kuGibson Bebe esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
ingcitshi ezicungula ezombusazwe zithi loba nje kulamabandla amaningi azancintisa kukhetho olwenziwa lonyaka eZimbabwe, umanyano we-MDC Alliance okhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lowe-People's Rainbow Coalition okhokelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru ulakho ukunqoba iZANU-PF nxa ukhetho lungenziwa indubo lezi ziqhubeka. Umnumzana Elvis Jaleke eyinye yalezi ngcwethi zombusazwe uthi uZulu usehlukumezeke okwesikhathi eside phansi kombuso weZANU-PF osokunganikeza ithuba amabandla aphikisayo.
Since 1980s lokho sibuswa liphathi eyodwa and akulanto enhle singathi sebesiphathi lapha eZimbabwe. Ama youth mangaki ahleliyo angenamsebenzi. Ungabona abantu laba this year bewin ama elections, which means abantu they siba brainwashwa engqondweni zabo ukuthi they all want peace kuphela, ukuthi abaze bavotela nje ukuthi kube lokuthula, not ukuthi ngoba bafuna ukuthi abantu laba be continue bebusa ilizwe ngoba abantu sebekhathile. So I don't think ZANU-PF this year, if the people abe Zimbabwe they can stand up for what is good, abasoke bathole ithuba this year.
Ekugcizelela kulokhu uJaleke uthe njalo osekuguqula amachamsanqa eZANU-PF yikubekwa kosakhulayo umnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumkhokheli we-MDCT osekuphe abasakhulayo ithemba lokuthi idlabuzane elizalaye njengosakhulayo lingaguqula iZimbabwe. Okunye njalo osekuvusele ithemba lokuthi umbuso weZANU-PF usungabe usifika kugoqonyawo njalo yokuphindela kwaye ngumongameli Robert Mugabe kwezombusazwe esencedisa elinye lamabandla aphikisayo ele-National Patriotic Front ohle waqala ngokusola umongameli Mnangagwa ethi kagetshwanga uZulu. Enye ingcwethi ehlaziya ngezombusazwe umnumzana Prince Moyo uphambana labanye ethi loba nje ukudabuka kweZANU-PF lakho ukwehlisa ubuqili kukhetho ngoba amacebo omabili lawa esazana indlela ayisebenzisa ukugcila ukhetho udubwe ukuthi amabandla aphikisayo asemaningi kakhulu.
Inkinga ekhona kathesi ukuthi silamabandla aphikisayo amaningi, lokhu kungabangela ukuthi ZANU igcine iwinile ngoba amavoti ethu agcine sesiplitile. ZANU yona izilethi njengebandla elilodwa elibambeneyo, kodwa ke kungasenani njengoba kula bantu abaningi abaphume kuZANU abasekungabandla aphikisayo, kungenza ukuthi kube lula ukuthi ungabe lobugwelegwele ukhetho luzayo ngoba besazi indlela zokuqila ngazo ukhetho. Lokhu kungenza ukuthi ZANU yohleke ukuthi kwenze khonokho, ikakhulu ngokwenza kwaMgabe laye esengophikisayo ngiyozazi indlela zakhona ngebekade zisebenzisa ngesikhathi engumongameli.
Enye ingcithi ithi loba nje ibandla leZANU-PF lingajabulelwa ngabaningi ukusuka kukaMgabe kungalenza lamukeleke njengebandla elizimisele ukuletha inguquko elizweni. Imibiko ethule ngumgcini sihlalo wekomishi ebona ngokuqhutshwa kwezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC unkosikazi Priscilla Chikumba uthi amabandla aphikisayo eZimbabwe asefika 107. Amaningi ala mabandla ingcithi zithi ngumlilo wamaphepha nje, amabandla sibisibili angatshaya iZANU-PF ngekhanda nganjenge-MDC Alliance le-PRC ekankosikazi Mjuru. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Abanye sebethatha amazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abasakhulayo bangene kunkundla zokuxhumana ebulenjini i-social media bebhaqabule labo abaphikisana lohulumende. UMongameli Mnangagwa wethule la mazwi ngeviki edluleyo emhlanganweni awenze labasakhulayo bebandla leZANU-PF. Lokhu kuthethwe ngabanye njengokuququzela impi ebulenjini. Sixoxe lomunye osakhulayo odabuka eZimbabwe kodwa ehlala ngapha kweMelika, unkosazana Tsitsi Chiriseri.
Mboni ngani umongameli mayekhulumile ukuthi abantu kumele bengene ku-social media abegatsheni oluncane njalo futhi abantu abafuna ukukhuluma ngezepolitics. Ku-right kakhulu ukuthi bengene ku-social media. Social media yindawo ele-space esi-free. Ilomu indawo eyenza ukuthi abantu bekhulume ngento abangeke bezikhulume. Njalo bephikisana ngendlela yokuthi akula kulimazana kuloku khuluma nje bencintisana, into eqakathekileyo kakhulu nxa sikhuluma ngendaba yaku social media. Kodwa ke asingeke sithi hayi, I mean i-social media it's free for everybody, indawo engala kubhataliswa. Umuntu ukhululekile ukuthi akhulume afuna ukukhuluma ku-social media. Umongameli yena mayekhulume ngakhona kuyazi ukuthi abantu abaningi, especially abantu abasegatsheni oluncane njalo abanye abangekho abangekho phakathi eZimbabwe abasemazweni atshiyeneyo batholakala ku-social media. Ngiyazi ukuthi yena uzama ukuhlanganisa abantu njalo ufuna ukuthi abone ukuthi abantu abaphandle kweZimbabwe nabo bangena bebone ukuthi kuhamba njani ezakuzana u-PF njalo izinto zeZimbabwe zime kanjani. So it's a very good platform yokuthi abantu benjani behlangane njalo bexoxe bejikizana bebonisana ukuthi kuyini okumele kwenzakale. So it's a very good thing. Kodwa-ke angeke ngithi ukuthi ya kungenzeka ukuthi kuyenza umsindo, kodwa-ke hhayi i-social media yindawo e-right kakhulu ngenxa yokuthi abantu bayakwanisa ukuthi babonisane lapha abangazwani khona.
Kodwa sike sabona khonapho ku-social media ikakhulu kobo-Facebook lapho okuloba khona umongameli Emmerson Mnangagwa, siyabona ungani abanye bagcina bephosela amagama anganaqatha angani ngokuthethisana lokunye okunjalo. Ubona ungani kungalungiswa njani lokho?
Mina mangikhayele ku-social media, into abantu abazikhulumayo ku-social media into abavele bafuna ukuzikhuluma. Njalo awungeke kubambe abantu, into abazikhulumayo ezindlini zabo, into abazikhulumayo uma behamba nxa bedubeka beseZimbabwe. Abanye into abazikhulumayo njengoba into abazicabangayo. Yikho akula nto esingayenza ukuthi abantu bathi nxa sebengene ku-social media, yena engumongameli njalo kumele bekwazi ukuba maye sezifake endaweni yokuthi abe ku-social media kuze umele akuyamukele lokho okuzabuya ama-respecters amaningi abuya lokuthi abantu baku-social media banjani. I mean ngabantu ongababoniyo, abanye ngabantu ongabaziyo njalo bale direct contact nawe, so sebekhuluma lawe khangelene kodwa lingazani. Yikho bazakhuluma bafuna ukukhuluma, abanye bazalimazwa. Kumele abantu bebekwazi khonokho ukuthi social media injalo, ayisoyomuntu nje wonke, kodwa ma uvele umuntu olesibindi ku-right ube uthi ube social media.
Siyabona njalo ukubana abagcwele ku-social media naleyi inkundla zokuxhumana lapha ngabantu abasemadolobheni abasakhulayo, iningi labo kuthiwa kabavoti. Manje ubona njani khona lo?
Iqiniso ukuthi abaningi abantu baku-social media I see bonke abantu beseZimbabwe. Njalo-ke abantu bakhona ngabegatheni oluncane, siyazi ngabantu futhi abafundileyo abanye. Sesibona kathesi kulabantu abadala abakhulileyo labo abasebe-retire sebengena-ke especially ku-social media lapho ku-Facebook. Yikho abantu abaningi abasebexoxa kakhulu sokusiba labantu nje abeminyakeni yonke. Kodwa-ke ngibuyela embuzweni wakho, ngathi ukuthi baningi abantu abangenayo ku-social media kodwa abasoze akutshintshi. I-social media angeke ibe le impact eyokuthi singabona ukuthi kuzaba le nguquko enkulu ngenxa yeku-social media. Abantu abaningi singakhangela ilizwe lethu ngendlela elihlamuke ngayo. Abantu abaningi abala le dola yokuthi befake i-airtime kufoni yabo ukuze bengene ku-social media beqala ukuxoxela kumongameli. So angeke ngitsho ukuthi masikhangele even i-research, sikhangele ukuthi e-South Africa, sikhangele e-Zambia, sikhangele e-Malawi nase-Zimbabwe, abantu abaningi abangena ku-social media, i-social media ayina that much of an impact masikhangele into ze-politics. Yikho-ke abantu abaningi uzababona ukuthi abantu abakhona phana abakhulumayo kabavoti, abanye kabakho e-Zimbabwe, abanye ngabancane iminyaka yabo ayikafiki yokuthi bevote, abanye njengokwabo nje abalasikhathi sokuvota. Ikukholisa nje kuphela. So kunzima ukuthi sikhangele sithi hayi abantu laba baku-social media abazayenza inguqu, hayi. Singatsho nje ukuthi maybe 4% kumbe 5% i-social media i-contributor kuwhat endabeni zokuncintiswana yabo mongameli.
Alo-ke nguntombazana osakhulayo odabuka eZimbabwe kodwa ehlala ngapha eMelika edolobheni le-New York, uTsitsi Chiriseri ebesixoxa laye khonapha e-America. Kolunye njalo udaba olufanayo, Intsha yeZimbabwe ehlala phandle kwelizwe ikakhulu eSouth Africa ithi yona kayisoze iphindele ekhaya njengalokhu eyayicabanga ukuthi izakwenza ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa ethatha intambo zombuso. UMongameli Emmerson Mnangagwa wathi egcotshwa wazisa ukubana uyanxusa wonke umuntu oyisizalane seZimbabwe ongaphandle kwelizwe ukuthi abuye elizweni ezophathisa ekubumbeni umnotho welizwe. Kodwa intsha yeSouth Africa edabuka eZimbabwe ithi lokhu akusozokwenzakale ngoba kungekho engakulanda elizweni leZimbabwe okufana lemisebenzi lokunye. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapo eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Enkulumeni yakhe kwemukela isihlalo sokuba umongameli welizwe, umnumzana Emmerson Mnangagwa wethula amazwi okunxusa izalwane zonke zeZimbabwe ukuthi zize ziyoncedisana laye ukuvuselela umnotho welizwe. Qede lapho weza kwele-South Africa, lapho afika waluphinda ubizo lwakhe lolo. Kodwa ke intsha yeZimbabwe kwele-South Africa ithi ikhathazekile ngokusilela kwamathuba ezentuthuko alungiselwe abantu abatsha abaphandle kwelizwe abafuna ukubuyela ekhaya. Osakhulayo uWilson Moyo odabuka enkayi uthi uhlupho lokuqala ukuthi akukabi le misebenzi abangafika beyenze nxa bengabuyela ekhaya. Kanti ke lasekhaya uthi intsha ilokhu intula lezitalada ingakusilela kwenhlelo zikahulumende ezingabasiza lobanje ngoxhaso lokusungula amabhizimusi.
Intsha esakhulayo igament ingathi ayisinakekeli ngempela ngoba kwamanje intsha eningi ma iqeda ukufunda isikolo igcina ichapha umfula mhlawumbe iyazama ku-South Africa ngoyobhotswana igcina mhlawumbe ibanogebenga ngokanje kathi kodwa mhlawumbe igament ma sicabanga lokho mhlawumbe kube namathuba omsebenzi ekhaya kwelakithi eZimbabwe singakwazi mhlawumbe uma sesiqedile isikolo sichaphe ngaphandle.
Omunye osakhulayo uGreatman Mkhwebu yena uthi iphutha lakuqala lavele laba yikuswelakala kolutsha kumalunga edale lawaphatha intambo akhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Utaba patenta babacha yibo abangaluzwisisa ngcono uhlupho lwentsha kwezemfundo imisebenzi lenhlelo zamabhizimusi abantu abacha.
Mina ngibona sengani uhulumende wenza okunganele ukuthuthukisa intsha yakithi. Ngoba mangombono wami ngibona sengathi ubani uyandisa intsha enengi kakhulu kuhulumende wakhe ukuze kusasa kusizakale intsha lalabo abasakhulayo abalandelayo. Ngoba ngendlela engibuka ngakhona selokhu nje kwathatha ilizwe 1980 kusagcwele abantu abadala. So mangabantu abadala beshona intsha iyosala futhi iyasalingazi ukuthi ikusasa lelizwe licina kuphi.
UMduduzi Dube yena uthi lobanje kukuhle okwenziwa nguhulumende ukuqakathekisa ezokulima akusibo bonke abantu abatsha abasemazweni abafuna ukubuyela ekhaya bayekuba ngabalimi. Uthi bakhangelele ukuthi amankampani avalwayo kobulawayo aqale ukuvulwa imigwaqo yakhiwe butsha ukuze labo kube lento ebakhangayo ukuze babuyele ekhaya.
Into esifisa ngabe uhulumeni engasenzela yona ukuthi njengentsha ayenze imisebenzi yezandla njengabantu khona umsebenzi yokwakha khona imisebenzi yokwenza into zamakhapenta. Abantu bengabe lokhu besiya emazweni le ngaphandle beshiya imisebenzi emakhaya ngoba babalekiswa ukuthi akuna msebenzi. Ukube khona abantu abakwazi ukuhlabela benze zonke lezi zinto yizo ezingasiza kakhulu entweni entsha kakhulu.
Abafuna ukusungula amabhizimusi kakhulu imisebenzi yezandla abayifundele emazweni enjengokwakha, ukupenda izimota, ukukanika izimota leminye etshiyeneyo. Bathi kufanele kube lesikhwama sakahulumende esizabasekela kulezi nhlelo ukuze nxa befika ekhaya bengaphindi babe luhlupho ezihlotsheni zabo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Le balaleli iStudio 7 esakaza sise Washington DC. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhloko kahulumende weBritane uNkosikazi Theresa May uthi kulobufakazi bokuthi esinye isizalwane sakwele Russia ebesihlala kweBritane esibulewe ngechefu sabulawa ngukhulumende wakwele Russia. Umongameli Donald Trump obecutshungulwa ngokuthi kukhona okwayenzakala phakathi kwelizwe le-America lele-Russia kukhetho olwedluleyo ukhanya esesoluphelile lokhu ukucubungula kade kusenziwa lidale le-Congress. Abanye abadabuka eZimbabwe sebemangaliswe yikungenela kukamongameli Emmerson Mnangagwa kudaba lokwakhiwa kwebholoho elizaxhumanisa eleBotswana leleZambia. Uhlelo lolu lucatshangelwa ngabanye ukuthi lungaphumelela ibholoho lakhona lizenza ukuthi imota zingasadluli eZimbabwe okuzenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lingatholi imali ebitholakala ezimoteni ezithwala impahla zisiya emazweni womabili wonala. Okunenge asikuzweni kuMartin Ngwenya eseGaborone kweleBotswana.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wabethekelele eGazungula kweleBotswana ngomgqibelo lapho avume ukuthi eleZimbabwe lingene kuhlelo lokwakha ibholoho eliphakathi kweBotswana leZambia. Mnangagwa ubehlangane labomongameli uIan Khama weBotswana lo Edgar Lungu oweZambia lapho abakade bekhangela ingqubela phambili yohlelo lokwakhiwa kwibholoho emngcelweni weZambia leBotswana okweGazungula. Ngesikhathi kusungula uhlelo lolu ngomnyaka 2015 iZimbabwe yayala ukungena noma yenxusiwe isithi ayisiboni isizathu ngoba lapho kwakhiwa khona ibholoho akulamngcele wamazwe womabili. Lesi kwakuyisikhathi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe engabonani lihlo lalihlo ngomongameli Khama. Kodwa ukungena kukaMnangagwa esikhundleni sekuntshintshe umdlalo. IZimbabwe layisingenile kuhlelo lwebholoho oluzabiza imali ephose ibe isigidi zamapula ezingamakhulu amathathu i-R279 million. Ingcwethu-ke zomnotho zithi okwamanje uMnangagwa kumele ayitshela abaphathintambo kuhulumende kanye ledale lephalamende ukuthi inzuzo izaphuma njani kuhlelo lolu lwebholoho.
Well, it's a welcome development. Amazwe amathathu, the three biggest outside of South Africa, joined together would be enhance trade yabo. Into nje ukona, it remains to be seen ukuthi uMnumzana uMnangagwa, how is he going to get the budget for would be investing in this project ngoba into umile kuna ebuyele futhi ebuza abantu bakhe be finance buzu minister of transport ukuthi ama benefits nanga ama cost nanga senze njani imali singayithola
yini. Uqhubeke njalo esithi ukuphuza ukungena kweZimbabwe kuyenza ukuthi ingabi lamandla okukhuluma ngelizwe elizwakalayo ngoba izivumelwano zonke sezenziwe.
And it also tells you kona ngani lokhu wenziwa kudala imtele esaqalisa there would have been much lower cost than that is ngoba kathesi into le abantu sebezicedela into yabo wena usungena as a third party as an outsider la mabenefit akhona usokuwabone as you would have got them ngani wawungena ekuqaleni. Ekuqaleni you had much better negotiating power kathesi usungena ngokuncenga ukuthi lami ngicelani ukukhona mhlawumbe ngabona something into le ingedluli nje ngikhangele.
Kukanti umnumzana Carlton Dube yena uthi iZimbabwe ingagcina ilahlekelwe kulolu hlelo ngoba amaloli athwala impahla angaqala ukungena eBotswana kulokusebenzisa umncele weBeit Bridge.
Kwakhiwa kwebholoho leGazungula mbone ngathi ukuzama nje ukutshengisa ukuthi labo bayingxenye yalesi sizwe esikhulu esesadaki kodwa ekugcineni kwakho konke ibusiness ngibone ngathi izasuka eZimbabwe kakhulu iye kule iroute ehamba eBotswana ngenxa yokuthi mfitshane kuzaba le-losing business esignificant okufanele ukuthi benanzelele ukuthi bazayiphatha njani.
EleZimbabwe livunyelwe ukungena uhlelo lolu kusibanga sesibili sokwakhiwa kwebholoho njalo amazwe amathathu avumelene ukuba lo mngcele lapho okuyawenziwa khona konke okuphathelene lokwenza ibhizimusi amazwe i-one stop border post. Uma seliphelile ibholoho leli kukhanyelelwe ukuthi lizathuthukisa ibhizimusi kusiya kwamanye amazwe aseduzane kwala amazwe amathathu. UMnangagwa uthi uyajabula ukuthi iZimbabwe isiphakathi kwalolu hlelo lona olukhanyelelwe ukugqitshwa ngombimbitho omnyaka ozayo. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseGaborone kweleBotswana.
Amabandla aphikisayo azancintisa kukhetho lo umnyaka kukhanya emaningi kakhulu. Amabandla la akufika kukhulu ayedlula ikhulu i-107. Ake sizwe ingxoxo eyenziwe ngu-Gibbs Dube labalaleli be-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olutholakala ku-Studio 7 ebukhasi lethu le-Facebook Studio 7 Ndebele.
Amabandla eZimbabwe laba maningi ukuthi omunye laye ngadevele ibhawa kusasa kuyazivulela ibandla lakhe lezombusazi, omunye laye vele etshwaleni kuyazivulela ibandla lakhe lombusazi. Kuningi kakhulu okuzivele, kodwa-ke okusalayo ukuthi kodwa naso kuye ekhethweni into eyayibe enhle ikuthi kona lawo mabandla amanye ayabebizwa ngamabizo esesaziwa esenzani abonakale anyamalala, kube sokuthithi lawo avele ehlezi esiba khona yiwo asuka abe khona emncintiswaneni lo okhona. Lana nje abakhona ngamabandla nje abakhona angikwazi kumbe enxenye abangani bethu laba babedinga labo ukuthi babonakale ukuthi bakhona, kumbe babedinga njalo ukucela izimali ngamabandla nalawo babedingani. Awungabona abanye sekuthi sekuyibhizinisi, ungabona sekuyithi amaklabhu, wabona awukuqobhatha izimali kumadona kudona community banalo, kumbe kwabanye abantu abacela khona izimali. Yoza abantu sebabuzisa ukuthi ama-political parties la nxa ebunjwa ayethola izimali kwabantwini laba abafithi ukuthi kube lokunye utshintsho olunye oluthile. Kodwa kube ngathi abantu labana abathela izimali la bayakhangela ukuthi ngathi i-project delay is it worth ukuthi uinvestekiwe kumbe njani, bayakhangela ngabona vele kuyi-zero. Yikubona beqina bengasakontestanga ama-elections okuvamileyo khona kukwenza kahle.
Yes, cela ubambe khonapho-ke mntomdala, sike sithathe-ke ubaba secingweni khona manje ubaba uMbuso Siso ukubandlela MDC ekhokelwa uProfessor Welshman Ncube.
Dabalolu lwamabandla amaningi afuna ukungena ekhethweni luyisimanga njalo luyaphazamisa ekuvoteni kwabantu ngoba bagcina bengasazi ukubana okuyikho yikuphi okufanele kuvotela. Ngikwena engani kufanele kube lesinqumo esithathwa ngabokhetho bezethu ukubana kuvalelwe amabandla amaningi ukubana batholele lo thuba lokuthi baba-participate ekhethweni le-presidential election.
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke. Mbuyele kubaba-ke uGawule lapha, baba Gawule. So-ke ubona ngizani kungathiwa hayi kungena ibandla leli kube kungangeneleli?
Yiyo kanye sokuthiwa i-democracy, ngoba asibuyeleni kusisekelo sethu sombuso welizwe. Zimbabwe iZimbabwe is a multi-party state. Ngokunjalo amabandla ezombusazwe avunyelwe ukuthi abe khona ancintise ayenze yoko okungabe kufisakala. Kona okusalayo yikuthi aluthola yini usekelo lawo mabandla.
Thatha ubaba okusekhona ecingweni lapha-ke silo mnumzana uBernard uBernard Bhekilizwe Ndlovu.
Kuyikudlala ngabantu lokho okwenzakala lapha, ukuthi wonke umuntu nje angavuke ephuphile abesesithi yena sefuna ukuba ngupresident welizwe. So kuyadanisa, kodwa ngivumelana lesikhulumo esisanda ukuqeda nje lesi esithi sona kungabe kuliqhinga lalaba ababusayo ukuthi babenze amabandanyana amancane amaningi ukuze alethe ingxabangxoza kundaba ezokuvota lezi mase sifika kuma-election. So but-ke ekugcineni abantu beZimbabwe basozithutha, so angiboni kungalimaza kakhulu. Bona abathi bekhalisa ukubhuka nje nangani imivundla evuka iganga lonke, aso bantu abazathathwa serious. Uma uhlala phansi uyathola ukuthi perhaps amaphathi angathathwa serious, angaphumi ephethe okungamatshontsho entweni le angaphansi kwe-10. I-107 day nje sokungabanye abantu abathabileyo abaphongupha. Umuntu angavuka edakiwe kusasa azitshele kumele ebhabhalaze athi hayi lami ngikhithi mengibe ngupresident khonapho.
Ye, kunjalo yini baba Gawule?
Ngiyavumelana nesikhulumo esanda kukhuluma lapho ukuthi umuntu engajaya kuyiphayinti kwabe kumbe kuethole engezelele sesithi hayi sasa ngingavuka lami ngupresident, ngoba kulabantu abafuna ukuba ngupresident sonke isikhathi, abanye bafuna ukukhokhela. Aluba abantu bayafunda kobonkomo ababesithi bona balwela uJoshua Nkomo, ababesithi balwela ukuhlala kahle yabantu ukuthi bona not ukuthi bona bakhokhele. But uhlupho olukhona kakhulu uGibbs lolo yikuthi kadesi into esengiyibona abantu beZimbabwe sebafunda ukuthi ama-political parties la ayanikwa izimali. Ngokunjalo
omunye umuntu nxa evula iproject yakhe nale babekhaya ukuthi imali izathelwa bengakukhangelela.
Ye sikubamba umlomo khonapho ke ngizokuthiwa sisilo baba ke u-Oscar Ncube.
Ye ngaye ngilalele lubaba osanda kudlula kodwa ke umuntu ebengani ngimzwe ekhuluma into lomkantsho ngubaba lanokhuluma kokuqala ngingatsho ukuthi ngisupport izanu ubekhuluma iqiniso ngoba intaka esizenzakale kwe-MDC bengikhuluma ngakho insuku ezidlulileyo vele khanye ngani sokule mvukuzane phakathi.
Isikhathi sesidliwe ngumangoye. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngesikhathi sika 7:30 ntambama.